isilinganiso sithi ama numbers lawa amancane kakhulu ngombono wethu ngoba siqale ukusebenza emandla ko nje ekhaya vot. So sesizama ukuthi sibonisise ukuthi i-2000 xa kulilizwe lonke laba esibarejistileyo abarejistwe abanjengama-coalition members ethu. Hayi inumber leyo incane kakhulu kithi ngombono wethu esikufisayo ukuthi ngabe siyakwenza lokho online. Ama COVID restrictions, the office don't give value like that. So we see ukuthi ingabe kuyenziwa online njalo sinike i-breakdown ukuthi nge-province kula bantu abangayi kwenza ukuthi status verify vele indlela yokuverifya njengabantu abasebenza ekuncediseni abantu ukuthi baqalise ukuvota.
Sizaxoxisana le-ZAC ngalolu daba.
Sizaxoxisana labo kakhulu maduzane ngo-January lapha ukuthi sizwisise lathi njengama-stakeholders ukuthi abarejiste kuma-province esebenza kiwo North, South, Bulawayo bangayi. Njalo lathi bese sihlangana nje coalition sibona ukuthi abarejista abancedisa abantu ukurejista ngabantu abangaki silathi sibe le ndlela yokuverifya kusiya phambili sesifundile khona lapho kusiya phambili sebenzi verifiers updater continuous kuma-social media platforms ethu kwenzeka ukuthi kwazakale ukuthi abarejistileyo ngenyanga engaki abangaki ade bencediswa yekhaya vot.
Kodwa likhona inani elingathi yeleli sileqiniso lalo ukuthi abantu abangaka ababhalisela ukuvota kulesi sigaba.
Ye, thina kathesi like njengokuthi koBulawayo kule ndawo eyodwa kuphela ukubhaliswa khona ukuvota. So namhlanje besicalculator lathi njenge-coalition ukuthi abantu esabahambisayo even ngeshiya shuttle bus yethu ukuyarejista ukuvota ngabantu abangaki. Barekhodwa ngayo kulamanye ama-coalition members futhi ade bevele bele nhlelo zabade bezenza ze-voter registration. Sesizama ukuthi sikuhlanganise u-information kwakhona sibe lakho ngoba i-2000 le incane kakhulu ngombono wethu.
Ungasitshela amanani lawa?
Hayi, sizalitshela nase siwahlanganisile sibone lathi kuqanjwa namuhle ukuthi kule 2000 ilizwe lonke for a whole year. So lathi sesithi njeyenhlanganiso sizabe si-updata ama-stakeholders ethu ukuthi sesifike ngaka njalo sizahlalisana phansi nezeki sikhulumisane ukuthi hayi thina abantu esibancedisileyo lapha. So nina njenge-province akubulawayo kulabantu abangayi e-province emasinothi kulabantu abangayi kulasemasouth maybe kumbe liciniso asazi.